Ele Botswana lithi akukabi lesizathu sokuthwala imkhono ekhanda kulandela uqhamuka kohlobo olutsha olwe Omicron. IBotswana leSouth Africa ngamazwe okuqala emhlubulweni wangezansi kwezwekazi leAfrika ukuhlola athole abantu abalohlobo lweCOVID-19 lolu. I-Omicron ibikwa imemetheka masinya okwedlula uhlobo lwakuqala lweDelta. Kodwa eleBotswana lithi inani labantu ababanjwa yiCOVID-19 aliguqukanga kangako lifana lemavikini adluleyo kungaqhamuki uhlobo lwe-Omicron. Umsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Sithumo Lelatitse utshele idale lephalamende ngomvulo ukuthi akulamuntu osekwalaliswa esibhedlela ngenxa yokubanjwa luhlobo lwe-Omicron. IBotswana yona ithi idaniswa amanyathela thethu ngamazwe amaningi okuvalela phandle izalwane ezivela ngezansi kwezikazi le-Afrika. Umphathi ntambo wezempilakahle udokotela Edwin Dikoloti uthi ukumisa ihambo kuzabuyisela emuva inhlelo zokuhlaba abantu ijekiseni zokuvikela umkhuhlane emazweni angezansi kwezikazi le-Afrika.
I'm expecting just around between one and two million vaccines by end of this year. So you could see what this now means.
Ubengikhangelele ukuthi kufike izigidi zamajekiseni ekupheleni komnyaka. Uzabona ukuthi lokhu kutshoni thina sivele sesisele ngemuva njenge-Afrika ekuhlabeni yamajekiseni.
Vaccines and vaccination. So you can see that this thing, it will cause havoc for us.
Okuhlanganiswa yabeZimbabwe abangaphandle kwelizwe ephakathi kokuloba uhlelo lwe-Diaspora National Policy, umnumzana Sifas Chuma uthi ukuqhamuka kwe-Omicron ukudinga ukubanjwa ngendlela yobukhali ngamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika.
Oqala inew variant leyi ayikabi le viki okokuthi sibili sokungahle abantu babe madasadasa, you know, sokuvalwa la mabhoda. Njalo kwesibili laba sebethe bakhuluma ngayo bathi it's not as deadly as lokhu obekucatshangelwa or lawa esivela kuwo. So uvalelani amabhoda? Ubusukhangela le timing ukuthi avalwa nini. Most African countries isizini yena lesi esingena kiyo yiyo isizini ama-economies ayimprova khona ngoba kuba lama-tourists.
Uchuma uthi amazwe angezansi kwe-Afrika kumele ahlanganise amakhanda ukuze aphumele lizwe elinye phezu kodaba lokuthi bavalelwe phandle ngamazwe amaningi okugoqela amanye awe-Afrika.
Kudinga nje ukuthi amazwe wona wodwa wona la affected at learn to come together, bakhulumisane and baphume le ndlela yokudila la laba abantu abavala amabhoda. Bona befuna ukungena ngesikhathi befuna ukungena avulwa, nxa bona sebethola ukufuna sebevala kabavalelwe labo bangangeni ngapha.
Inhlanganiso yezempilakahle umhlaba wonke jikelele eye-World Health Organization, WHO, isole kakhulu inyathela lokuvala imncele, kukanti inkokheli efana lomongameli Cyril Ramaphosa kwele-South Africa ithi akuvulwe ihambo ngesiphangiphangi. Ukuqhamuka kohlobo lwe-Omicron sokuphazamise njalo impilo yabaphila ukuthengisa impahla phandle kweZimbabwe. Umnumzana Radol Morio olemkambo wempahla zakhe kwele-Botswana le-South Africa lapho umkhuhlane omutsha usegxile khona uthi uqakathekile ukuthi inkokheli yamazwe angezansi kwe-Afrika iphume lombono munye phezu kodaba lolu.
Kulusizi kakhulu ukuthi umkhuhlane lo usukhanya umemetheke kakhulu elizweni laseBotswana lase-South Africa, okulapho esi-exportela khona izinto zethu. Thina njengama-exporters sesikhathazeke kakhulu, njalo simelele sikhangelele ukuzwa ukuthi izinkokheli zala amazwe amabili ziza kwenza njani. Umsebenzi woku-exporta ungami. Isikhalethi uhulumende ngabe bayahlangana bebone befake imizamo ezenza ukuthi laba abaqhubeka ngomsebenzi esingathi ngama-essential services bevikeleke.
Kumbiko ukukhipha inani labantu abatholakala belomkhuhlane we-COVID-19 owenziwa kabili ngeviki, eleBotswana libike ukuthi kutholakala abantu abadlula amakhulu amabili i-262 abalomkhuhlane lo kusukela ngolwesine lweviki edluleyo. Abezempilakahle bathi nombolo le kayitshengisa inguquko enkulu kangako ngemva kokuba lukwesabela ukuthi inani lizaqonga kulandela ukuqhamuka kohlobo olutsha. NginguMqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.